Well, also kwenzakele ukuthi inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions inanzelele ukuthi impilo yezisebenzi eZimbabwe isisiba nzima kangaka. Kunjalo sukusela kusasa kungoMvulo izisebenzi sezinqumile ukuthi zizabe zitshengisela ngalapho ezisebenza khona. Ngezinye indlela omunye wemi lapho asebenza khona sokufanele bazinge ithola kona batshengisele befuqa uhulumende ukuthi abhadale amaholo kumbe afake umthetho wokuthi amakhampani abhadalise ngemali ye-America. So lokhu kuyabe kusenzakala izisebenzi ngokusebenza kwazo kungamakhampani abazazikhethele ukuthi bafuna ukwenza nge-lunch time kumbe bafuna ukwenza khonaphana bazinge isikhathi sebetshayisa ukuthi batshengisele betshengisela ukuthi uhulumende akwenze lokho yokuzabe kusenzakala.
Ngalokhu esike sakuzwa ukuthunjwa kwabantu lokwethuselwa lokutshaywa, izisebenzi asoze zesabe na ukuthi zithathe inyathelo lona lelo?
Well, okuliqiniso ukuthi siyakuzwa sibulokwenzakala ukuthi kulabantu abatshontshwayo, kulabantu abathunjwayo, kulabantu abatshaywa, kulabantu ababulawayo. Vele ngase siya eqinisweni nga kusempini kumbe kukustruggle izinto enjalo ziyenzakala, kodwa ukuze into zilunge kufanele abantu bazimisele ukuthi hayi engxenye ngokwenza kwakhona kuzaba le nto edala ezizenzakala. Kodwa eqinisweni lo mthetho phela we-constitution yeZimbabwe uyasivumela ukuthi sikwenze khonokho. Sibona ngathi uhulumende uyabe sesedlulisa amalawulo engaqhubekelwa kwehlukulisa abantu ngaleyo ndlela. Kodwa-ke okuningi abantu bazimisele ukuthi okungahle kuva yikuphi, ngoba kathesi abantu bayasebenza, imuli ziyalamba, abantu bayehlule kuya kwelatshwa ngoba bakwanisa ukuthenga imithi. Vele abantu sebefile ngasikhuluma kanje. Ngokunjalo abantu sebethe hayi akubuye kuloba yikuphi, kumbe yikufa, kumbe yikubotshwa, kumbe kuyini, bazahlangana la, ngoba abantu sebehlukuluzeke kakhulu, abesenelisi ukuthi baqhubeke kulesi simo. Sebefuqwe baze bafike emdulini wokuthi umduli wakhona usafuqe, ngokunjalo sebeze bavuma bathathe leli nyathelo.
Manje abangasebenziyo ke,
well, okwakhathesi njengoba ngisitsho ukuthi sikhangele ukuthi abantu ngokusebenza kwamakhampani abo, sikhangele ukuthi kube yibo abantu abazatshengisela ngesikhathi sabo bekhululekileyo, ngaba yisikhathi selantshi, ngaba yisikhathi besanda ukutshayisa. Esilethemba lokuthi singakubamba ngaleyo ndlela kuzabe kutshengisa ukuthi thina into esifuthelwayo. Kodwa-ke ukuthi abangasebenzi bazenjani okwakhathesi kungananzelelwa engxenye ngesinye isikhathi, kodwa thina okwakhathesi ngoba i-constituency yethu sibile singayo ngezisebenzi, yiyo sikhanya ngathi sikhayele kuyo kakhulu kwalesi sikhathi ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela. Ukuthi labantu abanye bezenzani, abantu balenhlanga zabo ezijiyeneyo asikwazi bona baza kubona kanjani. Engxenye labo ngokunanzelela ukuthi amasevisi engikhuluma ngawo lana la ahlukuluza abantu, abantu bathwala nzima bebhadala nemali ye-America kodwa bengayitholi. Labo engxenye bangagcina sebebona ukuthi kufanele kube lento abazayenza, kodwa kathesi sifuna kucaca ukuthi abantu esingabe sikhuluma ngabo sibili ngabantu abayisebenzi ukuthi ngokusebenza kwamakhampani abo abatshengisele yibe abeyi-target okwalesi sikhathi.